Okwenzakala esigabeni sekaranyemba izolo uJay izakhamizi khuza umhlola zisithi le bioscope yeNigeria isala phansi. Bese sisithi isikhathi izakhamizi khala ngokufelwa izihlobo mahlayana lokuphunza kwezifuyo. Zithi bese ugalula abantu abahlanu kuleli damu kwisigatshana esedlulileyo ngendlela ezingacaciyo. Zisuke zabi zabaprofethi ababili uMehluli Moyo loThembani Moyo abangena edamu leGaranyemba bayibamba xhaka linyoka ngemva kokuyidinga kwamahola amathathu. Bebesedlula amakhulu amathathu abantu ababuthana edamu leli ukuze bona izolo. Abaningi bajabulile ngokubona amaziyoni lawa ephuma emanzini eyithwele linyoka ilithanga njalo lamachatha amnyama. Sixoxe lomunye ongathandanga ukwazakala ngegama olesihlobo esafela kuleli damu ngendlela engazwisisekiyo.
Remember ufowethu lwana wasishiyayo wawele damu, ngase mbatshelile phambili ukuthi kulento enjenje laphana. I understand ukuthi awungasiyo njezi actually, but I think inyoka.
Usobhuku eGaranyemba umnumzana Jeffrey Dube uthi yena sephelelwe isipaya sonke sembuzi ngalomgobho.
Belezimbuzi kade zivuma 30 days amazingabala amaziyana kuphela.
Abaprofeti laba baqale ukuzingela lomgobho ngesonto kodwa behlulekile ukubamba. Baphendukile njalo izolo bengasadlanga nkotshana, bayiphuthuma ngehola lesine ntambama. Kodwa lokho akuzange kube lula. Nangumprofeti Thembani Moyo eke waqaleka waze wafikelwa ngumoya. Kuthe kusenjalo kwaqhamuka inyanga ezimbili ongazange kwahamba kuhle amanye amaziyoni. Omunye othe ulencwadi sezinatha njalo engumaguranyanga uchothoza abensonto eziyoni laba esithi benza ize. Kube lokufuthelana okukhulu ke khonapho amaziyoni labo siyazi baphosa baphoselana izibhakela.
Ngathi ngenyanga lami ngiwestret ngifuna
fiafiaakuhandaayi
batshala uvalo ngokuthi vele sibenze isimenemene. Mina sengihamba nenyanga zami kodwa wenzani lokhu elikwenzayo.
Omunye ongena emanzini obikwa eyisanuse umnumzana Sijojo uthe kazange wayebona inyoka edamu.
Idlozi elikhulu eligcina ijawunda yangikhona yonke gwanda gwanda iyabhoda ihlale lapha edamu iyabhoda gcina abantu lokho kutsho ngospor of terrorism.
Abaprofeti beziyoni bayibambele khatshana linyoka phose phakathi laphakathi kwedamu lapho babonakale sengathi kukhona abalwisana lakho ngemva kokuba baphumelayo. Umlisa uRoger Ndlovu ubuze izakhamizi ukuthi zingabe zibone kuhle na.
Okusolekayo ndibone kuhle. Mina ngithanda ukuba umsebenzi. Siyabonga bobaba labomama ukuthi sihlanganele entweni esihluphayo. Abantu basebenzisa abantu
la nxa kunjalo bakhona abakhanye bengakholwa. Umfundisi Mesuli Nkomo uxwayise abazalwane ukuthi bavuse inkophe bengaze bathemba yonke into eyenzakalayo.
Bhayibhili lavele lacaca ukuthi ngezinsuku zokucina kuzavuka abaprofeti bamanga lathi lona lizababona ngemisebenzi yabo. Anguphiki bakhona izingcawu zikamlimi ezingabafundisi labaprofethi abathunywe uNkulunkulu, kanti ke njalo bakhona abathunywe ngusathane labazithumileyo labanye nje abalento abazidingayo.
Kodwa umprofethi uMehluli Moyo uthe abayenzi masalamusi kodwa balwisana lobuthakathi.
Angikayazi ngihlangane leliphutha elingabanika ubufakazi bokuthi noma yifake lezo nkulumo layo kuthi siyazizwa siyabe sikhanyele ukuthi ziyasichothoza. Abanye abantu njengamabandla atshiyeneyo babefisa ukuthi alibali ibandla labo eliyenza kanjalo.
Bayithwele linyoka bayayibulalela kwenye insonto eseduzane lapho bayigwaze khona ngomkhonto ekhanda yasitshiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseDamu leGaranyemba ngingu Albert Ncube.